Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 Mphalakazi 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uzumela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo sasekho.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwonalo umnyaka.
Amanani kakhulu.
Bayangifana kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzalo.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu le-Highlanders.
Lo muntu wane engamelela ukuthi azange athathe isindluse from Zipa.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakobulawayo kaSekho. Umnumzana Solomon Mkuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkhuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubeseneminyaka ekuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Beselesikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakobulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela ubulawayo njengomanjinela obeselesikhathi eside sibile sisebenzela idolobho njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lwawo lokuhlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje zibuhlungu sibili njengezakhamizi zakobulawayo. Njengomsekeli kameya wakobulawayo sithi hayi dudu kumdeni lezi zaronithi zonke zakobulawayo sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe, kodwa hashi lihambile iqhawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandi Ncube umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa leStudio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi bedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe yesibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke ama-masks, begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwonalo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukuqoqa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabaningi besithi kufanele inhlanganiso yezekhi kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezinqabela abantu ukuthi bebhalise. asinelisanga ukukhuluma lezek ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqwe lomnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano wehlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zemathebeleleni lakobulawayo eyekhaya vote 2023.
Njengesihlanganiso sithi ama-numbers mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emonth ago ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 nakulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwe abanjengama-coalition members ethu. Hhayi inumber le incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokhu online njengokula ma-COVID restrictions ize-office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinikwe i-breakdown ukuthi nge-province kula bantu abangayo kuyezokuthi that is verify sibe nendlela yoku-verifya nje abantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Sizaxoxisana le-ZEC ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiyo ma-North, ma-South Bulawayo bangaki njalo lathi bese sihlangana nje i-coalition sibone ukuthi abarejiste abancedisa abantu ukurejista abantu abangaki lathi sibe le ndlela yokuverifya kusiyaphambili sesifundile khona lapho kusiyaphambili sebesiverifya updater continuous kuma-social media platforms ethu kwenzeka ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaki abangaki ade bencediswa yekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi ye leli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba.
Ye thina kathesi like njengokuthi kobulawayo kule ndawo eyodwa kuphela ukubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besikhakuletha lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota abantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele belenhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise uku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawa?
Hayi sizalitshela nase siwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhle ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for the whole year. So lathi sesithi nje inhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka njalo sizahlalisana phansi le-ZEC sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo lapha. So lina njenge-province akobulawayo kulabantu abangaki e-province ema-North kulabantu abangaki lase-South. Maybe ngumbe liqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekele Mhlanga weStudio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo. Okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Into ezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda uxoxe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucaci isobala ukuthi abatsha abamingaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. Unkosazana Nompilo Dewa ngumgcinihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU-PF osiwundula enkabazwe.
Mina ngiyuthi ZANU-PF esigabeni kuright. Nakathi esikawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi. Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi amabandla kangiwadi.
Okay.
Ngihlezi nje lami khonapho kuZANU-PF ngibambelele khonapho. Hhayi nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje. Lalapho sihlangana khona nje singamayithi singabadala hhayi. Sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina. Amanye amayuthi nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela njengokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Mark Suku webandla le-MTC Alliance koMadinga Village elowagweru uthi eleZimbabwe selibhidliswe iZANU-PF.
Lilizwe lakithi leli selimima nzonzo leli. Belilizwe elihle kakhulu. Labe sikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics years besisithethi ilizwe esisaluthuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu kodwa heyi so far nge-development vele eZimbabwe lapha ngathi vele kakusela ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu ama-MDC ama-councillors ethu ama-MDC angaba lama-proposals ale-development ayakrashwa so end of the day time akulanto ephumayo.
Iba ibandla lezanupf lisemkhankasweni ukuhuga abatsha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamashumi amabili lanhlanu yokuzala 25. Ngomunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
Hayi ngikhona ngene kathesha ngabe ngiyekho isikhathi sokuthi hayi ngamama lami ngenile ngoku ukuthi ngwele lami so angazi ukuzaphuma mina ngakukhuthaza nje ukuthi nxa singathola okunye nje okwenza nje nokunye singathi ungakwazi ukuthi sithole ukuphila njengama yothi koze ayathi sebengela nje osebuyile noyi any uyiphayi phakathi kokuphila so bona bayaqala ukufika ngathi starting sizosibonela abakhulu ukuthi bakwenzayo bayenza ngezandla.
Abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka 2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatsha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Thabisa. Into eyenzakala eZimbabwe zinzima kakhulu, zinzima kakhulu and zisa ubuhlungu ngempilo esiphile eZimbabwe. Njengamayouthi thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election, sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le-creation of employment, sithole ukuthi kakula sesisiya ku-second election kungela ukufezeka kwemisebenzi eyayigifisiwe. So sisebenzi ama-election azayo sikhangelele ukuwina ngendlela esisebenza ngakhona nzima ngakhona labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election laba zanu benze sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izizo zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela uleminyaka engamashumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimelayo njengabantu besindebeleni yazi wonke sebehlulekile ukuthi bamele thina esikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani. Abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya eHarare. Isosa kwami ngangilikhangele la maparty wonke akhona la angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyi-youth sizamenzelana.
Iningi labatsha lijalelayo intshukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kunobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba nokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ungena bebe ngamalunga kumbe bavote. Ngimele Studio 7 esilobela igama lami ngeza Jesus Sibanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa lamasotsha namhla aphostele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela emigoqweni bezama kuyafika esigodlweni sikamongameli bekhuluna ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngomkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha owe-Delta. UDokotela Rochelle Gwelesky, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane uthi kulabantu abafikaphoze inkulungwane ezilithumi 9,000 abangena ezibhedlela ngelanga kule Melika okumemetheka khona umkhakha we-Omicron. Kuyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
kuhambe kuhle kakhulu azizwanga ukuthi akuva okuningi okungayidlala ngoba phela into akwazi ukuthi into ze-politics lezi it's all about power. Omunye umuntu angagcina eseyifuna i-power whatever cost and whatever means. Kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezamthwesithi bami bawethu umsebenzi okuhle kungela mdlangudla omkhulu kakhulu yesizwile lapha nalaphana. Into ey'njalo ziyatholakala mthembu. Kodwa okusalayo the overall picture is that iZanu-PF carried the day. Abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo.
Ye babuncube ubona zani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetho lunje?
Sikubona kusenzakala lapha bakudube akumangalisi. Kuyatshengisa ukuthi i-democracy kayikho vele kuzana. Njalo isiyonto eqala namhlanje lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale independence othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abachaye kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana nxa bechaya nabona soyana asithi bese kusiza elinye ibandla Nancy Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lo muntu we Freedom Alliance uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho
uchuma ngena baba
akusonde kuhlela kale endaweni eziningi la semabandleni ahlukeneyo ubana sithole abantu abangaba lelo kuze ingqondo ezinjalo kodwa yikho ngithekona mina ngibongela ubana umphakathi igenerality of ibandla lethu benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Asithi sonke esifuna ukubambelela kupower to whatever extent. Abanye siyavuma idemocracy hayi umfowethu unqobile mina namhlanje hayi bengasola ngalami impilo iqhubeke siya phambili. So asiyofike esingayifaka silinganise even nama ama-general elections lento ezinjalo. Lokhu ngokwangapha ekhaya. Kodwa uma siphuma phandle sesiya kuma-general elections sikuhamba sesisebenzisa yilo kuzeni ukuvumelana okuyabe kukhona ku-electoral lokuzeni laws zethu ezikhona elizweni silandela ne-constitution yangkhona. So angiboni kunayo kule need of NCS. Kodwa ke njengoba ngithilo awusoze uswele vele ukudlawudlawu lapha lapha okusalayo sifundula ngabe into yonke ihamba kuphi.
Ye ncobe nanto kudaba khonapho.
Ngike ngikubuze Chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyani umuntu lomfowabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudla isathiyani ukuthi kuzakwenzakalani lokhu into ebangwa khona phana yikuthi ngingangena ngoba lilibandle lilodwa phela lilwelayo ngingangena mina kusho ukuthi sengisuthi wena usulambile yikho kubangwayo khonokho nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho and noma ungakudown player ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfo wabo likuzana ikambi ilizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye Chuma nakumbuso
akula nto enjengokuthiwa ungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala into ekhona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ukubana umuntu ahlale ekuthiwa ngu-chairman kumbe kuthiwa ngu-secretary walokhu nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kulezi zulu zophakathi ukuthi mbeta sokunesinkwa sukapula kumbe sokunjaninjani abantu vele ukuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyakule problem ncubi kumele la ukufike kuphoyinto ukuthi la ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume lokunika isitulo kuhlale laphana into emnandileyana vele it's a human instinct omele wonke umuntu abela ungabona ungelayo yona le instinct andthenyelaso
bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthi uyahamba uyegamula izigodi uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebangasibanga ukuthunywa kulo hlupho kukhona okukhona lapho umangoyi uyasola ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutho ukuthi kule nyiwo sengizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kutho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutho engifuna ukuyaludla yilo uluphilo lalolo luhluphayo.
but kono kwani kona wezi ya sika so wezi uwono mama mechuma bebe kushitabe lena so wezi uzara ishamu sa hili luchu na mkona gana plan mbuka agulo kuni agulo mbetawa ya pima alubia kuna kai uluchu na lana nyotu na mkokeli is enough
lapa lizwe unuzana Joseph Chuma okutanele zanu PF Central Committee lomnuzana Ntanta Moses Nube okutanganiso ye Freedom Alliance nivetoka le Studio 7. Umbuyi obeyisiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usichazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Izizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kukaNdumiso Gumede njalo ngisho lo mongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko ediduza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi isiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe azosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangele kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from FIFA. Enguyo wemkhulu wangkhona athathanga not even a single cent. Abanye wonke labo bagijimela ukuthenga izimoto ezinhle besebenze ezipa wazi imali bayebeyithathayo. UGumede azange abe la imoto enhle but umsebenzi wakho uyasikhulumela.
Wakeoba nelunga lephalamendeni lendawo imakhokhoba uChinga Dube ongumsekeli omkhulu weqembu le-Highlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotha njengaye.
Ukubonga kwakhe okuyenziwe kube khona uyabona lawo uma ngisebenzisoma usali inhlanganiso inhlanganiso ziyana ikhule ibe ngelinye ihlawuzo yinto esiyifunayo kulaba abatsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyayifa amafulawuzi anjengakazethu.
Lawrence Piri omunye osebenze loGumede kuqembu leHighlanders la kuqembu leNotwane laseBotswana uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba babe ngabantu abalobuntu.
Silahlekelwe icon sibili ku-Football Administration eZimbabwe not necessarily eziBulawayo kumbe Highlanders alone. Ubuhlungu sibili because ama qualities lawa leadership ngama gifts bakithi, you know, not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi gift yakhe yokusebenza nabantu uku-understand abantu, humility ayiyo khona gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble and always happy. He knew ukuthi isport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Bayoba umcini sihlalo weqembu leHighlanders uRoger Muhla uthi uGumede ubethandwa ngumuntu wonke ngoba ayiphila impilo emsulwa.
Into eqakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe liclean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and wonke abantu you will see them smiling. Kanti abaningi bayafika kathesi kugathering bakhangela ukuthi ah, kulabo bani, I can't stay here. Bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy. Ungabi lenhloni and ube kupublic ukhululekile ulale uthongo obuzothile.
UGumede wedlule emhlabeni ngolwesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolwesibili. Ubesele minyaka engamathumi ayisikhombisa lesithupha yokuzalwa njalo ngesikhathi ebhubha ube ngumongameli weqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders likhuphe umbiko ngolwesithathu lisithi uGumede ulitshiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyonsisa besekelwa libandla lezombusazwe ele-Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ele-Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icele lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele-China kuthi labo abafuna umbuso wentando kazulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi kwale imithetho inani lenkokheli okumele ikhethwe nguZulu yehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedale lephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 96, iningi lamalunga edale lephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele-China ele-Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa-ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu eleBrithani lanikeza intambo zombuso e-Hong Kong kwele-China ngomnyaka 1997. Embikweni owethulwe nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele-Australia, Canada, New Zealand lele-United Kingdom baveze udana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu bethi kusobala ukubana okwenzakala e-Hong Kong yikwephula kwelungelo loluntu ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo kade liphezulu, kodwa ngale minyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana iningi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho e-Hong Kong ekuqaliseni kwawonalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha iningi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethulwe yiziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Kunjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhe livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye ababotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela woncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona e-Hong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele. Abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Uthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke. Ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle le-Hong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo ukulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu e-Hong Kong okugoqela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele-China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo.